Manje unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla lemthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka 19 Ntulikazi. Abe MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngeva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayinoth, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTrayindiweni ngezinye zezisebenzi zeTM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kwadwathi lakhontinya nxa uthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baxotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye sezibotshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu mhla ngibotshwa, umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsi atshelele wafuna ukunginyathela. Actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter. Besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganginceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yena incwadi yesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla lemthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla lemthwakazi Republic Party kunye nababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhasha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abaningi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.